Hola mukela emoyeni ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi kunjalo kwaso phumo yiwani owandozelayo phakathi. Xa sempakathi lapha basebevele benhlalo bendozela phakathi. Baqhubeka benhlalo. Ukuthi lokho babe sayikhala kumenze ngemva sebezulu ukuthi sikhuluma lobani lo monzo ophathe ngokubese wayefonelwe ngumngane wami lo.
Icele le MDC elikhokhelwa mnumzana Morgan Tsvangirai lithi lokhu lisadingisisa imbangela yodlakela oluqhamuka kuhlelo lwama-primary elections.
Nokho njengamalunga awethu nje sikubona andikho zinethezela phansi isekelo sezezi kuyokhula emthetho yezezi kuyokhuza kudala ikakhulu kwi-Foster ilathi Congress enawo atshontsha ukhetho sekethi ningeke sikhule sivumele ukuthi u-Foster abalekele izethi ibe yi-Foster private limited.
Amanye amalunga enhlanganiso yentathelo ezindaba iZimbabwe Union of Journalists asa udaba lokuthi kwenziwe umhlangano weCongress edale ukuthi lithoniswe.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration olenyanga yonke luqala endaweni ezijeneyo zelizwe lamuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazo.
Icele le-MDC elikhokhelwa mnumzana Morgan Tsvangirai lithi lokhu lisadingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke ngolwesihlanu emahofisini alo e-Harvest House eHarare lapho kutshaya intatheli ezindaba ephephandaba leZimbabwe Independent uHebert Moyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga aleli bandla. Inhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso ithi isola kakhulu leli bandla ngalesi senzo kanye lezinye izehlakalo zodlakela nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-primary elections ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Embikweni ewethulela umhla izinaso yithi ibandla leli selizifananela lele ZANU-PF elazakala ngodlakela. UHebert Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ulimale kakubi ngemva kokutshaywa njalo wakhweza lolu daba kuziphatha amandla zaleli bandla.
Into eyenzakalayo ukuthi ngolwesihlanu emini sesiphuma lathi emsebenzini lasesiqedile umsebenzi sasesingena etown indomunye umngane wami ensebenza layo. Nxa sithi siyahamba lapha etown sithole ukuthi kulama-members awephathi abademonstrator ephandle kwama-ofisi khonapho. Njengentatheli zendaba sasesithola ukuthi lapha kule story siqala ukudinga ukuthi kwenzakalani. Sesibuza laphana nithatha lami imfanekiso ngefoni. So base bengicela-ke laba be-security phone ngayala ukubanika ifoni ukuthi hayi ifoni ngeyami njalo nisemsebenzini. Ngabachasisela ukuthi owami umsebenzi kuthatha indaba njengakhonokho. Ukuthi kunjalo kwaso phumo yiwani owandonzelayo phakathi. Xa sempakathi lapha basebevele benhlala bendonzela phakathi baqhubeka benhlala. Ukuthi lokho babe sayikhanda kumenze ngemva sebezile ukuthi sikhuluma lobani lo monzo ophathe spokesperson wayefonelwe ngumngane wami lo ngoba wayeke wazama ukuthi ikhulume lapho.
Ungabe walimala nabe kutshaya?
Ye, ngalimala ikhanda sibindakhathi esinguzela khazana kodwa anyanga esibhedlele into engayenza nganithatha ama-painkillers.
Kuyini osokusenziwa kathesi ngodaba lolo?
Inkokeli zaleli bandla akula muntu otheseke wakhuluma lami ku-formal but into ebisenzakala so far ukuthi omunye lamunye nje bengakwansi ukuthi ekhulume lami kumbe emfonele kumbe bendumele ama-message but kuyinto leyani oyibonayo ukuthi hhayi lapha ngumuntu nje ozicabangeleyo as an individual ukuthi kayenze lokhu but so far angaboni ini i-party position yiye ndokho ngiyilindele ukuthi bathini ngakho ngodaba lolo because honestly they have to take action. Kumele bebe responsible ngoba ngabantu babo ngadonselwa phakathi. Lokhu ukuthi ngabantu babo akulaa mbuzo ngoba ngadonselwa phakathi ngatshawa phakathi emahofisi nabo.
UHebert Moyo intatheli zindaba iZimbabwe Independent ubekhuluma ecingweni eseHarare.